Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuMpandula 2021 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
But we also now expect that funds are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon.
Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyonale iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Intatha ezindaba zime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje wasekufika amapolisa ehamba nge-D40 eka-Dispo qalisa ukuthi wonke umuntu engena emoteni esethusela intatha ezindaba ngemboma lokunye sasesiswa eHarare Central.
Ubotshwe intatheli izindaba ezilichumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZEC. Izakhamizi zakobulawa zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. So wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyonale iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba.
Umbukiso lonyaka ngowekhulu lanye 111 njalo umongameli ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba aqhubeke eqinisa umsebenzi wokulima ngoba uyiwo insika yokuvusela umnotho welizwe. Umongameli uthe uhulumende wakhe uyawuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokulima, kungakho eminyakeni edluleyo ephumele inhlelo zokuphathisa uZulu wasemaphandleni ukuthi aphiwe inhlanyelo lezinye indingeko zokulima kulesi sikhathi phansi wenhlelo ezifana labo intwasa.
Wezwa mnotho abemaphandleni bengenelisa ukuba lenzuzo kuyanceda ukwasilwise ubuyanga elizweni lokuba sibe lentuthuko elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzimisele ukwengeza inani lesifuno esitholakala kuleli ukuze ilizwe lingabi lendlala.
Kumele senze ngcono ukuba sibe lenzuzo kwezokulima ukuze sibe lesivuno esingcono. Ngibonga iZimbabwe Agricultural Society le National Economic Consultative Forum ngokwenza umhlangano we-agribusiness lonyaka.
Umnangagwa onxome abenhlanganiso eZimbabwe Agricultural Society abaqoqa umbukiso wezokulima minyaka yonke ngokuhlela kuhle owalonyaka lanxa ilizwe liphakathi kokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ucine ngokunikeza imivuzo kubalimi lamankampani anqobe kumncintiswano wokuba nombukiso lembukiso emihle lonyaka. Abalimi abathole imivuzo bagoqela unkosikazi Chipo Chamura ovela esigabeni seMashonaland and Central ngolikulima igwayi elihle, umnumzana abafundi Mpofu ovela eZishabane othole umvuzo wokufuya inkomo. Inkampani yenhlanyelo eSidco yiyo ethole umvuzo waphezulu wokuba nombukiso omuhle, kuthi iZimplus yathola umvuzo waphezulu kumankampani akumsebenzi wezokwemba. Ugatsha lukahulumende lwezokulima luphiwe umvuzo waphezulu wokuba nombukiso omuhle ukwedlula yonke lonyaka owe-Best Overall Exhibitor. Amanye amankampani angamakhulu amabili labalimi abedlula ikhulu baphatheke embukisweni walonyaka obuhamba ngendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Rally Support for the Cause of Agriculture and Attendant Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zebulilima esigabeni seMathebeleland South zikhala ngokuthi amakilinika lezibhedlela lapho okuhlatshwa khona abantu ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 akhatshana kakhulu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Sokusithi dlwe kuzakhamizi zasebulilima ngokuqakatheka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine besithi imikhankaso yemfundiso ngalolu bhubhane ikhanya isabalele njalo isikhona ngempela emangweni lo. Ukhansila ka-Ward 2 eBhalatha eGwambe umnumzana Melusi Lovson Nkomo uthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine abantu sebelwamukela kodwa abathathisi kahle ukugqoka imask le-social distancing.
Kwaqala abantu babengavumi babethi kona lo mkhuhlane vele sekuthi amakhiwa kuphela kona kwatshani. So kathisa sephosa bekubone ngoba sekuye lawo lama pieces abasebabonile senzakala ngayo i-COVID esihlokweni zabo khona lapha. Kwakathisi sebengani sebenanzelela but into anganaba kayiqinisi kakhulu yama-social distancing lama-mask.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi bayayithola imfundiso ngobhubhane lwe-COVID-19 udubo nje ukuthi abantu bagcina bengaqakathekisi iziqondiso zokuzivikela ngoba bayabe bedinga okuya ethunjini.
Bakhona abafikayo abavele engatsheni ezihlukeneyo befundisa nge-COVID-19. Asibo bodwa nakhona apha silo HT eklinikhi ethendiweni ngama-village health workers afundisa nsuku ngesuku ukuthi abantu baziphathe njani ngale i-COVID-19. Bese ngibuya ukuthi khona kukhona njalo ama-problems esihlangana ngawo. Ama-problems afana lala kule ndlala akulula ukuhamba nje sisathenga esikuthengayo kumbe ezitolo ezinjengabo Plumtree.
Unkosikazi Juliet Moyo weThekwane ebulilima uthi isimo se-COVID-19 emangeni wakhe asimanga kuhle. Izakhamizi zebulilima zicela uhulumende ukuba angenele asize ngenhlelo zokuziphilisa ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown njalo alethe amakilinika duzane lezakhamizi ngoba akude njalo akuhambeki. Izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi inani labantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 bedlula kancane abangama-213 leli gcikwane labulala oyedwa. Ngasikhathi sinye abantu abedlula izigidi ezintathu 3,072,033 bebesebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abedlula izigidi ezimbili 2,240,001 bebesebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Uhulumende uthi isifiso sakhe yikufinyelela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi 10 million ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kumbe isilinganiso songamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe kusimo sokuthi livikelekile abayithi yi-head immunity. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Bochwe intatheli izindaba ezilichumi namhlanje ngesikhathi zidinga ukuthapha udaba lokutshengisela kwabe MDC Alliance Vesola ukwaliswa ukungena emhlanganweni wamabandla ezombusazwe obuqhutshelwa emahofisini awezeke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Intatheli izindaba ezibotshiweyo zibalisa uThomas Maduku, Nyashazashe Ndoro, Robert Dafumanei, Masha Ubwanya, Desmond Munemo, Leopold Munende, Kadathi Walls, Adrian Maratu, Tongai Mwenje, Lotina Chemuringai. Omunye wabalichumi laba othumele umbiko esenkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ababotshwe bahlaliswa khona owamahola amabili uLeopold Munende uchasisa abahlangane lakho.
Intatheli izindaba ezilichumi zibotshwe ngemva komhlangano wezek lamapolice co-parties athi ukhona namhla ngolwesithathu. Intatheli izindaba zime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje ngoba iningi belingabonanga okwenzakeleyo amapholisa ezefike liphuzile. So bebephonga ukutshelana nje ukuthi hayi bekusenzakala lokhu lalokhu. Basokufika amapholisa ehamba nge-D4 eka-Dispo oweHarare aqalisa ukuthi wonke umuntu engene emoteni esethusela intatha ezindaba ngemboma lokunye bebahlokoza amakhanda sasesiswa eHarare Central.
Lokhu kugcizelelwe ngenye intatha ezindaba uMasha Ubhwanya.
Besingama-journalist ade emile efuna ukukhava idemo. Sisamile ku-feed lo Jason, wabuya i-pickup yamapholisa, abanye begqoke ama-uniform, abanye in-plain clothes. Babuya basithatha bathi ngena emoteni, ngena emoteni ngokugijima. Bazanga basinika ithuba lokuthi sichase singama-journalist, sibe singaphenduli, sibabuthi sibotsheleni nabafundi zanga bafuna ukusichasisela ukuthi sibotsheleni. And the training ngasithi salichaya vena safa kudala yabantu esibafunayo abalenkani.
Iqwetha lelodumo umnumzana Chris Mike munye othunywe zinhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuba ayencedisa kudaba lolu. Intatheli lezi zikhulule zingetheswanga icala ngemva kokuqeda abahola amabili zemapholiseni. Isimo selizweni siqhubeka sisiba nzima kulokudonselana kwezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungisela ukhetho kumnyaka ka-2023. Ibandla le-MTC Alliance lethesa uhulumende omlandu wokubangela ukungahlalisekeli izweni ngokwephula amalungelo enhlangothi ezishiyeneyo zempilo okugoqela ukufakela intatheli izindaba imigoqo engaqedakaliyo kusenza umsebenzi wazo lamabandla aphikisayo ube nzima. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla nokunye okokuziphilisa okuqonge ngesilinganiso sokuphose kufike kokuhlanu ekhulwini 4.8% ngalinyanga kampandula kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat lwethule umbiko oveza ukuqonga kwendleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha, yona eqonge yaya ku-$39,924 ngompandula, isuka ku-$38,101.50 ngoncwabakazi. Lokhu kwenzakala iholo lezisebenzi eziningi lilokhe limindawonye lapho iningi labantu lisithi alisenelisi ukuziphilisa ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Njengezisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, ufakaza lokhu.
Isimo somnotho kasimanga kahle, izinto ziyadula, ziyakhwela njalo nje, okuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhono uyadilika. Kanti ke balutshwana abantu abazuza leyo mali okuthiwa iyadingakala, lale eqanjwa imali yakhona incane kakhulu nxa uyiqathanisa lalokho okudingwa ngabantu. Ngakho ke okokuqala nje inombolo zeZimstat ziphansi kakhulu, abantu imali abayidinga ukuthi baphile inengi kakhulu kulale ekhulunywayo.
Umhlali wakoBulawayo uthi wonke umuntu usephila ngokuthengisa.
Usurvive kwangkhona sekunzima kakhulu la eZimbabwe because izinto zonke ziyadura and imali le holwa i-RTGS vele ayisisindawo ngoba izinto ziyadura, ihlala ikhwela imali yangkhona, noma ihola vele ayikuncedisi, ayimpilisi nzima kakhulu. Lokuhasla vele wonke umuntu usehasla, wonke umuntu uyathengisa, akusela profit.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, omunye wesisebenzi sikahulumende, uthi abakwazi lokuthi baphila njani lemuli zabo ngeholo eliphansi kangaka.
Kulobunzima obukhulu ngoba izimuli zethu asazi ukuthi sizenzeni ngomunye wakhona elizweni. Khathi sinxa sikhangela ikholo lethu lemali esibona umeli phathi muli ye-6, siyazibuza ukuthi siphila ngaphi.
Umnumzana Michael Mkandla osebenza ema-industry akoBulawayo uthi imali abayitholayo emsebenzini incane kakhulu ukuthi labo baphile kuhle.
Amankampani amanye ayapha imali engange-$45,000 ngenyanga, kuthi amanye amakhampani anjenge-PG Industries aholisa abantu imali engange-$18,000 okudanisayo kakhulu. Nxa sesikhangele umehluko wakhona silokudana kakhulu ngoba silendleko eziningi ezifuna ukubhadalwa. Kugcina kusenza lathi sibe sesithengisa okungekho emthethweni.
Ingcwethi ezicubungula ngezomnotho zithi lokhu kuqonga kwendleko yokuziphilisa kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa lemali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Ngenyanga kaNtulikazi Uhulumende uthembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamakhumi amahlanu ekhulwini i-50%, kodwa ingcwethi zezomnotho welizwe zithi lokhu sekugugudekile ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk namhlanje kuhlelo asidluzeni bomama sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana labasakhulayo ekubhaliseleni ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe voter registration exercise. Amalunga amabandla aphikisayo athi abotshwa amahlayana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, lawe bandla leMDC Alliance, kusanda ukubotshwa ilunga leMRP, umnumzana Patson Xaba okuthiwa watshontsha imali entaba zinduna ngesikhathi ibandla lakhe litshengisela epulazini lomlungu bezama ukuvimba umsekeli webandla leZANU-PF ocatshangelwa ukuba wangena ngenkani kuleyo ndawo. Abakubandla leMDC Alliance labo bathi bathwaliswe nzima ngamapholisa ababophela ukuqhuba imihlangano ngesikhathi kumemetheka igcikwane le-COVID-19 kanye lokuzama ukungena emhlanganweni obuqoqwe yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission namhla. Izek ithi bandla leli kalila mvumo yokungena imihlangano eqhutshelwa eHarare lezinye indawo zelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alphos Fuyane okubandla le-MRP lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Umnumzana Fuyana usungula lengxoxo.
Isimo eZimbabwe sithanda ukushuba, sithanda ukuba sibi kakhulu ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngoncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZANU-PF vele iseva iphila ngakho khonoku ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Ye, kambe kunjalo yini babajuma?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazwe onke nje amanye jikelele ahlaselwe lubhubhane lwe-coronavirus. Kulezi zinto ezithize ezivumelekayo, kulezi zinto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu, ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment omunye lomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye omunye umuntu uyenza umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right eyomunye umuntu. Lathi sinje siZANU-PF nxa silento esilukwenza sinomhlanje silukwenza, siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area ukuthi bakithi akusivume lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
Fuyane, so nxa sikhangela ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani xa kuthi lingazama ukwenza imhlangano liyabotshwa?
Uyakhuluma ukuthi abantu belandele imithetho emayelana le-COVID. Esikunanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungathi okuginimbi abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizowastopha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla leMthwakazi Republic Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badojwa emgwaqweni kuthiwa bafakwa ngemamali besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station. Uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Yalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-charmed up charges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 enjini ka-Ambrose owezanu-PF. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these charmed up charges, ngesiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajele akithi a-overcrowded uyivikela kanjani i-corona. Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi yokutshelwa into abangazaziyo uhulumeni we-ZANU-PF. Ukusho ukuthi ZANU isizaqhubeka isona ihlukumeza abantu, ithemba ukuthi abantu baseze batshengisele ngoba ibisicasha ngemva kwe-corona.
Uthuma ukuya phambili kumele kwenziweni.
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ubana impilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho luzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthwakazi, baningi abantu abaku-MDC ozapha labanye abangakaze bebona umnyango e-police station, abangakaze bebone umnyango wejele, ngenxa yokuthi noma besenza khonokho abakwenzayo bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho ke nxa bekwenza nje kunjalo, umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho okuhlukumeza nxa uzama wena ukubana uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule uyakubamba vele, kodwa ungahamba lawo kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU PF lo mnumzana Alphonse Fuyana webandla le-Mthwakazi Republic Party bexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7. Abesifazana bathi babhekana lengxaki eziningi nxa befuna ukubhalisela ukuvota, ezigoqela ukuhamba umango omude ukuyafinyelela lolu hlelo, ukuswelakala kwezithupha lencwadi zokuzalwa, ikakhulu kulabo abathinteka ngesikhathi segugurawundi, kanye lokuguquka kwamabizo alabo asebetshadile kumbe abehlukane labomyeni okufanele bedinge amanye amaphepha okufakaza lokho. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance, uthi baphakathi kokuqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi Qoki Gogoyi, lapho abaqoqodela abantu ezindlini bekhuthaza abesifazana ukuthi bevote.
Bafundisa ngokuhle kokuthi barejiste ukuvota njalo lokuthi bakhiphe abantwana babo abasanda kufikisa 18 years kumbe abazafikisa 18 years ngo-2023 ukuthi bakhuthaze. Kungani sathi Qoki? Ibala elithi Qoki umuntu oyabezehlisa nxa engena emzini ongaso wakhe. Gogogoyi ngesishona, you'll be humbling yourself, ucela ukuthi ungene emzini bakuvumele.
Balwamukela njani abantu? Njalo lilubona njani singathi ngesilungu iku-accessa lokho kubona ukuthi ngempela lilomthelela omuhle?
Baba, singabaniki transport. Abantu ababe berejistile abaningi bangkhona babhalwa phansi amabizo ukwenzeka ukuthi sibe le-record, ukuthi sibe sazi ukuthi abantu esibahugileyo ukuthi bayibhalisa bangaki. Ngenxa yokuthi kusasa uzizwa sokuphuma emaphepheni ukuthi kobulawayo ngenyanga September kurejista abantu abayi-2, thina sabe sikwazi ukuthi kurejista abantu abayi-100. Siyakhona ukuthi sikhulume ukuthi iphepha leli lamanga abantu abarejistile abangu-100. Nansi i-evidence abantu barejista abayi-100.
Abesifazana babhekana le ngxaki ezinjani kathesi ku-voter registration exercise?
Ingxaki zikhona sibili kakhulu ekuthini indawo ezibhaliselwa khona kumbe lapho kurejistwa khona zinlutshwane, njalo ukuthi abantu bayefika khonale kufuna izimali. Nginganika umzekeliso wakobulawayo Sandekile, indawo lapho kurejistwa khona inye kuphela ende kusefamona. So abantu abahlala emalokitshini babemele bagade kabili ukuhamba, bagade kabili ukuphenduka ukuthi umuntu ayirejista. So ngenxa yodubo lolo lukhona, umuntu uyakhangela ukuthi ifor usa le yami le engilayo kulokuthi ngihambe ngiyebhalisa ukuvota, ngcono ngithengela abantwana ukudla. Kungani izekhi ingavuli indawo eziningi lapho kubhaliselwa khona abantu ukuthi bayevota? Njalo kanti kungani kungani bengayenzi ukuthi abantu baregister online sithandekile nxa ngikwanisa ukuchecka online ukuthi ibizo lami likhona yini kuvoters roll ngizayehluleka njani ukuthi ngiregister online omama abaningi bagcina besileka ukuyavota kodwa sifuthanda ukuthi sibonge amanye ama-organizations ancedayo ngezimali zokuthi abantu kumbe i-transport ungabona into usuyidubekela khona kulilungelo then usubekwazi ukuthi kulodubo olukhulu kakhulu even ibhethi nxa ngakutshela kathesi sithandekile ibhethi sibili ngilo mntwana mina obelethileyo mhlaka-5 May umzukulu wami akabi le birth certificate uyehluleka ukuthi athole that confirmation record akabi layo up to now so because umntana wami she's a girl so ngumama la yiyo ama-problems ahlangana labo mama so nxa ezaqalisa ukuhlangana lama-problems anje akunjela ukuthi lapho esiyakhula esiyakuba umama omkhulu kuzahlangana lezinto ezingaki endleleni
lo ngunkosikazi Barbara Chanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance esixoxelayo eseBhilithane. Inkampani yendizamtshina eSouth African Airways isiqalisile umsebenzi wokuthwala abantu lempahla ngendizamtshina kuhambo lokuya eZimbabwe lokuphenduka ngemva komnyaka olengxenye indizamtshina zayo zingaphaphi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekunjabulo enkulu kusebenzi ze-South African Airways ngesikhathi indizamtshina yokuqala yale nkampani isukuma e-OR Tambo International Airport eJohannesburg ilubhekise eHarare. Bese kulo mnyaka olengxenye lezisebenzi zihlele emakhaya kulandela ukuphelelwa imali kwenkampani yabo kwabangela ukuvalwa kwayo ngo-2019. Ekufikeni wayo eHarare ifice izisebenzi zayo e-Robert Gabriel Mugabe International Airport lazo zithabe zimazite. Umelwe South Africa eZimbabwe unkosikazi Rejoice Mabuda Fassie laye obekhona ngesikhathi indizamtshina yakuqala le isehla eHarare utshele bezindaba ukuthi kuyinjabulo enkulu ukubona indiza zale nkampani zibuyela emoyeni.
It is very, you know, heartening.
Sizaqinisekisa ukuthi indizamtshina zethu aziphindi zisuke emoyeni.
By all means to keep it there.
Umsekeli kampani Tambo Gatsha lwezokuthutha eZimbabwe umnumzana Mike Madiro laye obekhona esilindweni sendizamtshina ngesikhathi fika utshele bezindaba ukuthi ukuphapha njalo kwalezi ndizamtshina lithuba elihle kubosomabhizimusi lezihambi eZimbabwe.
Obviously that means better service for
ukuhamba kuza kuba lula lezi amabhizimisi ziqine nko
the tourism industry and the business community.
Ophethe zezimali kwinkampani yeSouth African Airways umnumzana Fikile Mhlonhlo uthi bakhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi zande indizamtshina ezihambela kwamanye amazwe.
It exceeded our expectations again.
Besingakhangelelanga ukuthi ngamalanga okuqala siyaphumelela kangaka.
Load factors far exceeding 70%. It's a good day.
Ekuvuseleleni linkampani uhulumende usebenza ndawonye lenkampani ezimeleyo eThatso Consortium ukukhangelela ukuthi ifake amarandi angamabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion rands kulinkampani okuzenza ivuke ngokugcweleyo. Ngenxa yokuthi South African Airways inkampani kahulumende intengo yokugada ivame ukuba ngcono nxa uqathanisa lezinye indizamtshina okwenza iningi labasuka eZimbabwe loba abaya khona basebenzise yona kakhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Singakehlukaneki kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni weHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli Emerson Mnangagwa. Kubotshwe intatheli izindaba ezilitshumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Izakhamizi zakobulawo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.